Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 20 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. IMDC Alliance ithi ngamanga aluhlaza impiko yokuthi umsekeli kamongameli wayo umnumzana Walsh Mencube usephuma kuleli bandla. Umongameli Mnangagwa uthi labo abacabanga ukuthi uzanqotshwa kukhetho njengomongameli weleZambia bayazikhohlisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 404 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labo bonke asebebulewe yicoronavirus kuleli likwelela yakunkulungwane ezine ezilamakhulu phose amabili 4198. Asebefunyenwe belayo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 121,902. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi edlula amane 40,219. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamatshumi amane 38,378. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,233,566. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1,386,752. Izolo uhulumende uthi wamukele amajekiseni edlula ingxenye yesigidi 500,000 awesinopharm athengwe kwele China. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lezinduna zemathebeleleni kobulawayo kusasa bekhulumisana ngodaba lwegugurawundi. Iphephandaba leThe Chronicle lithi uhulumende usekufakazile lokhu. Izinduna lezi zikhangelelwe ukuqhuba umbuthano wazo namuhla zilungiselela lomhlangano. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission layo isenza imihlangano ngokuthiyeneyo okugoqela udaba lwegugurawundi. Uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wabulala abantu abadlula inkulungwane ezingamatshumi amabili kulumbhuqazwe eMidlands laseMathebeleland ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Zona izinduna ongakhumbula kumnyaka ophelileyo zikhiphe ugwalo lokuthi zona zifisa ukuthi ngabe udaba lwegugurawundi lubanjwa njani, ezalunika yena u-Emmerson zanika lowa minister responsible for national village. Kota into ground is in a kumbula uguti mwa 2013 abantu kupara abantu bacho ukuthi bafisa ukuthi kube lodaba olulungiswa yi-commission ezineleyo but selokhu kusukela ku-2019 ubaba useyenze i-confusion eningi around yolona lolu daba lwegugura nawondi wadeyo uhlangana labo ku-tevelerin collective ethi hayi abalungisa udaba lo the following day ethi hayi i-commission ngoba sengihambe semkhambi semthethweni yena but hayi i-NPRC ye-responsible kwakungemva kokubana the izinduna mina ngicabanga ukuthi kunzima ukuthi sithi izinduna akazikhokhele lolu hlelo ngoba izinduna yizo uma zikhokhela lolu hlelo umbuzo yokuthi amandla okukwenza lokho ziwathatha kubani ngoba izinduna ngobaba babantu ezigabeni esintwini sakithi ubaba engazake ayevelela ethunywe ngumkhwenyana ukuthi ayedombozele umntanakhe so uma sosithi izinduna kazibe yizo ezikhokhelela lolu uhlelo olwegugurawoni umbuzo yokuthi abantu bona babe sezikhokhelelwa mbani so mbona ngazathi kubuya kukababa lo kufuze sekuvuma ukuthi yikudlala sangabantu yikudlalisa isikhathi sabantu yena epolitika ngoba ngabe kuthiwa since 2019 ngabe kukhona osekwenzakele kathesi bacatsha nge-COVID kodwa ungamkhangela yena is all over nonkosikazi wakhe is all over ubesetsholotsho kunsukane ezisanda kwedlula yena simbonto zesemtare kodwa akula nto eyenzakalayo kathesi ngamanye ngezinye iy'ngatsha lezi okufanele singabe ziludaba lolo njalo zona zile time frame emethize owezinduna kasekwazi i-time frame yangkhona iyabe inganani ubuya ukuzombambatha abantu bemathebheleland ebanikeze i-false hope yokuthi kukhona ukulungiswa okungelante.
Siyabona ukuthi NPRC isiqalisile imisebenzi yayo. Yona ungathi layo kayithembeki yini ukuthi ingaluphatha kuhle lolu daba?
Kunzima ukuthi sithi NPRC ingaluphatha ngendlela abantu abafisa ngayo abezimbabwe especially ama-victims lozulu general ngoba uma i-NPRC ilaba bantu abanjengo-Obed Godu njengama-commissioners abantu uma bekhangela i-genocide beyibone njengokuyintwanyana kuba nzima ukuthi sifake ithemba kulo alubana bafake i-commission ebizafanana layifaka ngemva kokhetho luka-2018 amasosha akhe esedula abantu elabantu abangaphandle kwamazwe abahloniphekayo kodwa bezakhipha a credible report but okunokuluhlupho kuyona leyi i-commission mbona ngazathi is under resource and there is a lot of confusion ngoba ngabe yena ufuna ukuthi usebenzeke ngabe uthi ehlangana lezinduna kade ehlangane lazo in the presence of ama-commissioners izinduna zipresente their findings ama-aspirations phambi kwakhe lama-commissioners bese kuvunyelwa nto hayi kuzasetshenzwa kani okucacayo ukuthi vele ubaba lo udlala umacatshelana namazimbabwe udlala umacatshelana labantu abahlukunyezwayo uthenga isikhathi ukuthi ezedlule emhlabeni njengomgabi wadlula emhlabeni operensile badlule emhlabeni zonke nje iziqhiwe ezaqeda abantu sezidlulile layo lokhu ekuhlangeleleni ukuthi isikhathi sakhe sokuthi adlule emhlabeni sifike.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Ibandla le-MDC Alliance lithi kungamanga ukuthi omunye wabasekeli bakamongameli walo umnumzana Walsh Mencube usesuka kuleli bandla. Imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ibisithi uNcube usevuselela ibandla lakhe le-MDC elalisaziwa ngesembatho eziluhlaza lingakangeni kwe-MDC Alliance. Limbiko ibisithi njalo umgcinisihlalo we-Alliance uNkosazana Thabita Khumalo laye usephuma kuleli bandla. Kodwa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi lokho akusiloqiniso.
Ayi lokho ngiyakuphikisa lawo ngamanga sibili aluhlaza ayisiyonto esingachona sikhuluma emsakazweni ngoba vele kungamanga into elethwa izitha zebandla le MTC Alliance.
Bakhona abathandabuza ukuba ibandla ikakhulu esigabeni sakobulawayo alimanga kuhle bekhuluma yena le indaba kaMnumzana Wesman Ncube lo unkosazana Thabita Khumalo abathi ungani laye kasafuni kasezwakali abasamboni lokunye okunjalo ungasela ukuthi lithini linalokho
lokho futhi ngamanga mfowethu amanga sibili aluhlaza into engayitsho ukuthi akhona ama websites asebenza nsitha ama websites ukuthi akwazi ukuthi abanikazi ngobani kodwa ungakhangela ama website lawa ngama website ababaza uMnangagwa ababaze iZanu PF ababaze amalunga eLacoste kodwa nxa sokukhulunywa ngokwe MDC uzananzelela ukuthi ama website lawa amisa umhlonga sola ibanda le MTC Alliance lo mongameli we MTC Alliance ubaba uNelson Chamisa ngathi inyanga ezidlileyo izincwadi ezilokhu sifakwa kuma WhatsApp kuma social media inyako Facebook labo Twitter bekufakwa izincwadi eziningi kwenzela ukuthi imbiko thina esiyikhiphayo ingaphumi ngendlela abantu bayesebesizwa into zamanga sonke isikhathi lizananzelela ukuthi ku Twitter lakwenye imsakazo isikhulumise MDC Alliance jikelele u-advocate Fatsayi Mahere useke wakhipha umbiko esithi abantu beqaphele amanga asekhitshwa ngama website lawa asupporta iZanu PF njalo bengifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi bengabona iwebsite ebulawayo 24 kumbe bebone iwebsite ebhalwe Harare Post belimuke nxa bebala incwadi eziphuma kulawo ma website ngoba esikhathini esiningi ngama website asetshenziswa ukukhuluma amanga kuhlambaza inkokheli ze MDC Alliance lokuletha imbiko leyana eyenza ukuthi abantu besale cabanga kubi ngebandla bengicela ukuthi sikhuthaze abantu abasisekelayo ukuthi limuke ulawo ma website bavamanga ukukhuluma iqiniso
wona umkhankaso webandla khona ngapho esigabeni sakobulawayo uhamba njani kakhulu nxa sikhangele imigoqo ye-COVID-19
ayimbiko ihamba kuhle ngoba besivele sisebenzisa imihlangano but njengoba kulezi nsuku kungavunyelwa ukuthi abantu behlangane besibona lawo malunga amele indaba ze-communications uhanjiswa kombiko njalo sisebenzisa amaphepha ayabe ebhaliwe
uMnumzana Sithan Chiroza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abafisa ukuthi anqotshe kukhetho oluzayo njengomongameli wakwele Zambia uMnumzana Edgar Lungu bayazikhohlisa. Ulungu unqotshwe ngobemela ibandla eliphikisayo ozafungiswa ngeviki ezayo ukuba ngumongameli omutsha uMnumzana Hakainde Hichilema. Ekhuluma labasekeli beZanu PF eMutare izolo uMnangagwa uthe labo abathi uzanqotshwa kumele bavuke ebuthongweni bapheke utshwala. Isikhulumeli sakhe uMnumzana George Charamba usanda kwethula amazwi asolwe ngabanengi esithi abalwa impi yenkululeko abasoze bavumele uMnumzana Nelson Chamisa ethatha intambo zombuso alubana ethe wanqoba. Siqoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Inkulumo yakhe ngendoda esiyethukile, indoda ngethuka iyaqalisa ukukhuluma izinto ezingaqedakaliyo, ama threats okuthi abantu bebona ngani nguGoliath. Kodwa ngabe akayethukanga, ngabe kakukhulumi konke lo. So uyakwazi inkulumo yakhe enegative lay iyademoralize abantu, inikeza abantu impression yokuthi bengaze bevote akasoze phume. Ngilindele usuku lapho kuzathiwa uDliwe wayalela esikhundleni uDliwe kwacaca kwa-announce ukuthi uDliwe. So mbona ngazathi inkulumo kaEmerson iright eyikhuluma ikhuthaza abalandeli bakhe, izama lokudemoralize amaZimbabweans ngoba ungabatshela ukuthi kasoze phume. Ulabantu abaningi abangasoze benjani bayevota besithi hayi kakhiphei, kodwa alubana kuya ngokuya civil ngeqiniso. AmaZimbabweans kufuze bephakame ngobuningi beyevota befake umuntu abamfunayo, bengafaka umuntu abamfunayo bese sibona ukuthi lowo osevuke ukuba yisigebenga elizweni lomthetho, umthetho uzakuthini.
Ucharamba la isizwe sithi ilanxa uchamiswa engaze enqobe kukhetho umnangagwa kasoze aphume embusweni. Ungathini ngalawo mazwi?
Lokhu baba kukhulumayo lo ukuthi yena engazadleka soze ephume esikhundleni, uSmith laye wakutsho, kodwa wathi sedliwe waphuma. Okudingakalayo kuphela ukuthi abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi samanje ababonayo ukuthi kulethwe untshintsho lokuthi kulethwe uhulumende wentando yabantu ukuthi bevote, kabasukume bebhalisa ngobuningi babo, especially abantu abasakhulayo, ngoba ikusasa yabo igarantiwe yivoti. Okwahanjwa kwalelwa ngamazipha ukuthi abantu bebelelungi lokukhetha uhulumende abamfunayo. So lakathi abantu bengasukuma ngobuningi babo bebhalisa, kuthi ngelanga lokubhalisa behambe ngobuningi bevota, kube sokusithi amabandla afuna ukuthatha lawo umbuso kabasukume befake ama-polling agents. Inkulumo kababa loyo ukuthi engadliwa kasoze ephume esikhundleni, hayi, inkulumo yegwala elizama ukwethusela abantu lokudemoralize abantu, ngoba uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe ungabatshela ukuthini kangisoze ngiphume ngidliwe, bazabona kungasela sizathu sokuthi beyevota.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leKroniko lithi uhulumende uphakathi kokulungisa imigwaqo engamatshumi ayisithupha lanhlanu elizweni okuluhlelo olulendleko engena ku-$625 million. Iphephandaba leNews Day lona lithi kulamagqwetha asemangalela uhulumende, amasonto kanye labenhlangothi ezitshiyeneyo emthethwandaba esola udaba lokuvimba abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 kwezinye inhlelo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7 lonke, ngiyalibingelela. Ngingumama uMandlovu, uMandlovu obuya eCholocho. Bantu bakaStudio 7 ngiyalibonga lonke basakazi lonke, ngiyalibonga lisakaza kahle futhi alithathi hlangothi. Ngiyaqala uba ngiyazi umsakazo ongathathi uhlangothi eZimbabwe, ngoba eZimbabwe wonke abasakazi mabe sakaza basakaza bethatha uhlangothi lwebandla elibusayo kathesi eliZANU-PF, kodwa lina alithathi hlangothi. Sithi thank you kuleyo ndawo, siyalibonga. kodwa injongo yami ukuze ngikhulume lapha ku Studio 7 ngicela ukwazisa abantu bakithi esindebeleni ukuthi bakithi siphandliwe kuningi saphandlwa singaboni abavula amehlo bonke abantu bakithi esindebeleni abantu bakamthwakazi abakamziliyazi bonke abavule amehlo mina bengumama olandela MDC minyaka yonke sisiyasungulwayo kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi lonke ngiphakathi koncindezelo engeke vide ngilususe bakithi siphandliwe umuntu ozibona eku-MDC engumuntu owakomthwakazi ezibona ekuzalwe umuntu owakomthwakazi ngiyamcela aphume noma ungabe ungaphumanga kodwa nawo umqondisi uza leqiniso uyasikhulula umfana bakithi asiboneni umqondisi uyasikhulula sonkeni asiphumeni asiphumeni kuleli hlathi esikilo asiphumeni ekunyameni silandele umqondisi simvotele simsapote bakithi ukuze nathi sithole uzivuse kunini siweshiwe amaketa angasatane since from 1980 until namhla ngikhuluma siboshiwe ngamaketa angasatane ngilapha kwamanje South Africa but ngizohamba ekhaya register ngizavotela umqondisi noma kanjani uwinile kawinanga kodwa ngicela siphumene ehlathini
Studio 7 sanibonani sanibonani Studio 7 nivuka njani hayi siyaphila 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 hayi nguthobela lo Brown Fisher hayi ngiyaziva inkulumo zeZambia hayi siyazibongela noma ulungu esephumile hayi siyambongela ngoba uphume kahle ngedwa kanawo amacala phela kunzima bafowethu nikwazi ukuthi umuntu naye mele aphume akwazi ukuthi naye phuma kufanele ayothonisa akushiphanga that's why abakithi beyalela ezikhundleni bayakwazi ukuthi bengaphuma nizabafuna emakhodi ukuthi bake bebhekana namaye amacala nebhulungu akanawo awakhanga neno ngokucindezela isiko kubulala labana bangakithi bayabulala that's why bengafuni ukuphuma embusweni sengathi hayi ningayiphatha kanjalo ku Studio 7 ngibe sengibulisa ikhehla lami elingizalayo uThobela uWilson nabafowethu abasesibonanga abafana ubaba kaKhero lobaba kaTesha kuze kuyofika phansi kumalaspo hayi sengathi uNkulunkulu engasiphathisa abafowethu sizwane siphathisaneni hayi ngiyabonga nezalukazi sonke umakoti yababulisa
ngiyalibingelela abasakazi ekuseni lonke nje sithanda kakhulu ukusethe indaba ezimnandi ithiyabi ibizwe lezambia amhlophe siyababongisa abantu bezambia bavotele banyene so siyababongela nebusezaphume ekuhluphekeni siyalapha sisayizeisigceli egibhithe siyatika njengabantwana be-Israyeli eZimbabwe so angazi ama-politic party la abaningi kangaka angeke babulise uhulumende behlukene kangaka abaqale kabalisa uhulumende bendawonye bese kubonakala nje lokhu abangakwenza so yikho sibakhuthaza khona ukubambana uma bengabambana kulanto abazayenza iZambia iphumile izimisele yavotela lo ubaba lo 15 years ebisa ukuthi bamvotele azangalahle ingubo so lani bantu bezimbabwe asifundeni ngesikhiphe uhulumende lo esesihlupheke kangaka kutshintshwane embusweni la ngiyabonga mna ngikhuluma ngokudidi ngumama umanyuki
Sanibonani, sanibonani. Lonke balandeli labasakazi be-Studio 7. Into eZimbabwe ilenkinga enkulu. Ngoba laba abaphezulu badinga izikhundla zabo. Nemoto eziphezulu. Mina ngikhuluma ngiseCholocho. Ngenduna ikhona enye induna ekoleka izimali ebantwini. Kanti bazithatha nga. Kwezinye indawo khona ngapha indlala ikhona ngoba umhlabathi walapha abantu abalimanga kahle. Kwahamba la manzi. So ubuzima lobo kusihlangana labo kuyathi konke khonapho le-COVID ungazi ukuthi uza kuqeda ngani hayi bakithi shiwa sithwele nzima uNkulunkulu ngawe uyabona ngenele kuphela kuphele yona COVID le sizihluphekele kawani
labo kube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkampani yezindaba AFP ithi abahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo kweleBurkina Faso bahlasele babulala abantu abangamashumi amane lasishiyankalolunye 49 izolo. Umsakazo weVoice of America uthi uhlelo lwamazwe anothileyo olokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 esithathu luzadala ukuthi amazwe aseAfrika aswele amajekiseni. Singene kudaba lweMelika. Kulwesilisa obotshiweyo duzane lephalamende iCongress izolo ngemva kokwethusela ukudubula amabhomba duzane lalelidale. Amapolisa athi umsolwa ngumnumzana Floyd Ray Rosebery yena oleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose amahlanu 49. Athi uvele eNorth Carolina lapho ahlala khona waya esikodlweni eWashington DC wafika wamisa imota yakhe duzane lephalamende wasetshela amapolisa ukuthi nxa engaphiwanga ithuba lokukhulumisana lomongameli Joe Biden ngodaba lweAfghanistan uvezimisele ukudubula amabhomba ekade esithi agcwele emoteni yakhe. Ubotshwe ngemva kokuzinikela emapholiseni sokwedlule amahola amahlanu amapholisa elokhu ezama ukukhulumisana laye. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ungathi ngumuntu nje obedinga ifame, singathi ubezama ukuthi abonakale ngoba kuthiwa ube-streamer live kuFacebook ukuthi ngilapha ngile bhomba njalo futhi ngi-patriot. Ungathi ubele zikhalazo eziningi nje ezi-against i-government esithi yena ule bhomba le kulezinto okumele zitshintshwe. And I think umuntu obedinga nje ifame kuFacebook ukudazana njalo futhi sizokuthiwa ngumuntu ongathi ukhathazekile kakhulu ngoba ubesanda kushonelwa ngumama wakhe and it looks like so wadivorsa lo mfazi wakhe. So ngumuntu ongathi vele ulama problems ngokwakhe and therefore abantu abanjalo bayingozi. Okungazakaliyo kodwa manje ukuthi ubelayo yini ibhomba ngempela noma nje bekuyikukhuluma sisazozwa nje. Amapolisa mayise investigate la cazulula udaba lolu ukuthi ubelayo yini ibhomba.
Kulabantu abanengi abamsolayo uBiden abebandla lakhe lamademocrats lelamarepublicans eliphikisayo abathi kaluphathanga kuhle udaba lweAfghanistan. Ungathini ngalokho?
Ngingathi mina ludaba uBiden akhankasa ngalo kakhulu wakhampena ukuthi impi le yase-Afghanistan yimpi eseliminyaka engamashumi amabili. Kungacaci ukuthi ama-Afghani wona ngokwawo azimisele okunganani ukuthi balungise udaba lombusazwe bona bodwa njalo futhi bakwazi ukuthi baziprotekthe. I-America isispende amabhiliyoni ezimali itraina amabutho awe-Afghanistan iba provider ngezikhali lange-equipment ukuthi bakwazi ukuba self-sufficient bakwazi ukuzidefenda. Kodwa sibonile ukuthi i-Taliban siqala ukuthatha amadorobha after i-America sikhipha amasosha ayo. Sababona ama-Afghani bebaleka bechiya izikhali lezo kunye le-equipment yonke le yabanikezwa i-America ngokwesaba i-Taliban. So ngezinye indlela kusho ukuthi bebengazikazimiseli bona ngokwabo ukuthi badefende umbuso wabo bebe rely on America ukuthi izobenzela konke. Ekingathi abantu abaningi ba complain ngakho indlela I think I planning enzwe ngakhona njengoba la u Biden ethi ukuthi abazange bananzelele ukuthi I Taliban inga act nge speed ye act ngaso uk take over ilizwe.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. EMDC Alliance ithi ngamanga aluhlaza ukuthi umsekeli kamongameli wayo umnumzana Walsh Mncube usephuma kuleli bandla. Umongameli Mnangagwa uthi labo abacabanga ukuthi uzanqotshwa ukukhetho njengomongameli wele Zambia bayazikhohlisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.